sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 7 2022 ngo Kips Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende uthi kunengi aseguqule eZimbabwe ukwenzela ukuba intatheli zindaba zisebenze ngemfanelo. IZimbabwe imanyene lamanzwe omhlaba wonke jikelele namhla ekunanzeni usuku lokukhuthaza ukuphathwa kuhle kwezisebenzi okuzinika isidunzi ole World Day for Decent Work. Kuwoza Friday liviki silontombazana wakobulawayo uJunior Ndlovu wazala ngegama lakhe lokucula elithi Juice Majusana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Unkosikazi Monica Mzwangwa, umphathintambo kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko, uthi kunengi okwenziwe nguhulumende wakhe lonyaka ukwenzela ukuba intatheli zindaba zisebenze zikhululekile kwele Zimbabwe. Umzwangwa owenze umhlangano omkhulu kuliviki lentatheli zindaba uthi kule mithetho ebunjwe nguhulumende eyenzelwe ukuba kube lula ukuthi abaloba izindaba besebenze ngemfanelo. Uthi ukwesulwa komthetho we-Access to Information and Protection of Privacy Act ngokunye okuveza ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzimisele ukuguqula indlela okuthathwa ngayo izindaba eZimbabwe. Wethule lokhu ngesikhathi inhlanganiso ye-Committee to Protect Journalists isithi kumele ele Zimbabwe lekele ukuthwalisa nzima intatheli zindaba eziguqela uHope Chizuzu okuthiwa waloba amanga nguMoses Chunga labanye bakhe abaqembu leDynamos Football Club. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Njabulo Ncube ukhokela inhlanganiso yabahleli bezindaba eZimbabwe Editors Forum.
Sixoxisane ngemithetho esiyifunayo ukuthi intatheli zindaba zibe lakho ukusebenza kuhle zingathukamezi ngamapholisi. Yizo izinto esixoxisane ngazo. Sinika sathi ithuba lokuthi simxwayise ukuthi khona khangele privacy le-government ukuthi inhlalo entatheli zindaba eZimbabwe ikhangelele. Sixoxisane ukuthi khona sifuna ukuthi besincedise njengentatheli zindaba ukuthi siye ngalokho abathi isilungu i-National Employment Council for the Media. Iqembu elingasincedisa ukuthi siye lakho ukuthi sikhulumisane ukuthi intatheli zindaba kumele zithole umholo ongana.
Singathi nxa sikhangela baba Ncube siyabona ukuthi kukhona okunye elingabe likhulume ngakho, ikakhulu lokhu ukuthi intatheli ezindaba ziyabotshwa. Alizange likhulume ngakho khonokho?
Sikhulume ngakho kakhulu, ikakhulu sikhangele ukuthi esiya ekhethweni ukuthethe wakubhala phansi watshela ukuthi khona yena lapha hlezi khona uzakhulumisana nabanye amaministri lamapholisa labanye abemthetho ukuthi intatheli zindaba azelele zenze umsebenzi wabo. Ukuqomotele lokuthi watho ukuthi khona kukhabhinethi le buyayo uzawufaka akulobe ekufake phambi kaprezi.
Lizakwazi njani ukuthi ukwenzile khonokho? Like lakhuluma khonokho ukuthi lizakwenza lokhu ngesilungu okuthiwa yi-follow up.
Ye, silakho ukuthi sikhulumisane laye ngihlangana laye ngaleli viki ezayo ngomvulo ekadomo. Bambizile laze ngitraina intatheli zindaba ukuthi khona bebe lamalungelo nokwazi ukukhangela ama-elections labuya. So ngizakufaka kuye mhlanda ngomvulo unjayele inkonayo ngizakutshela ukuthi kuthile. Kuqakathekile lo mhlangano ngizabalawo laye elapho ebambize khona ngoba ubuya ngemuva kokuthi intatheli izindaba eyinye ichayiwe amapholisa kuthiwa.
Ye, so nxa sikhangela sibili kulalo mthetho lo we-data protection lo ngazani intatheli ezindaba eziningi ziyabotshwa
soke lakho konoko kufikile engqondweni yenu ukuthi likhulume ngakho lijule sibili ukuthi kungani kuyahlupha
sikhuluma ngakho sibili konke konoko yakudile umthoyo wakuthenjisa ukuthi khona khona sekakhulumisana nabo abanye asebenze nabo khumbula phela ukuthi khona khona osayikwa ephila ababanye kule ministry yezinye zika-ICT ezinye ezingasizo ministry of information so kutho ukuthi khona futhi kulamanye amaqembu labo akhangela eminye imithetho omele bekhulumisana ukuze bemthathe izindala zisebenze kuhle.
Ye, siyabona njalo-ke ukuthi una lo mthetho esikhuluma ngawo i-data protection yiyo lo phela wangena esikhexeni se-IBA. Libona ngani kulo mehluko yini phakathi kwemthetho le?
Akula mehluko, sikuthilo lokho kuthilangamela ukuthi abakangele ukuthi khona umthetho lo abawubisayo bangabisa nge-tax law wakuthi khona khona i-IBA le esayilelayo ukuthi iphume bakisa eminye imithetho enjengayena le yokuthi kuhlukumeza intatho lezindaba.
Umnumzana Njabulo Ncube ukhokhela inhlanganiso yabahleli bezindaba eZimbabwe Editors Forum. Sixoxela abenhlanganiso elwela ilungelo lababalisi abafundisa emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union bathi ilungelo lezisebenzi elihloniphekileyo kufanele likhuthazwe njalo lijabulelwe umuntu wonke. UMavis Gama usethulela lolo daba.
Inkuthazo yabe-R2zile iza ngesikhathi eleZimbabwe limanyana namanye amazwe omhlaba lamhla ukunanza usuku oluqakathekisa izisebenzi ukuba zihlonitshwe emsebenzini olwe-International Day of Decent Work. Isikhulumeli se-R2s umnumzana Themba kuye moyo ulandisa kabanzi ngalolu daba lwemisebenzi ehloniphekileyo.
Uhulumende nxa lamhla kuthiwa lilanga le-decent work eZimbabwe kutsho ukuthi sisaselomango omude kakhulu ukuthi size siyehlangana lo msebenzi ongabizwa kuthiwe i-decent work nxa sikhangela iholo, sikhangela ama-living conditions, sikhangela ama-working conditions akhona eZimbabwe kunzima. Ngani lilizwe elisempini thina sile 42 years sathola uzibuse umholo abawuholayo uzwisa usizi.
Umnumzana Victor Dube waseHarare ukhala ngokungasahlonipheki kwemisebenzi eyenziwa ngabantu elizweni
ngoba iholo labantu selilutshwana kakhulu. Okukhona kathesi ukuthi sibone sihlale phansi sibonisane labo abakhweza izinto labo lihlale phansi nabantu abathengayo ukuthi bengahlangana ngapi.
Ingcwethi kwezombusazwe njalo ephatheke kumisebenzi yokucubungula ezombusazwe enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute ZDI umnumzana Bekezela Gumbo upha umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Kodwa kumele sinanzelele ukuthi iregime esidila layo injani njalo iphila ngani. Sesilama research amaningi esayenzayo sikhuluma ukuthi ama-institutions la wonke ziyakhepshana. Lama research amaningi sikhuluma ukuthi ama-institutions wonke lawo they work to preserve power.
Izisebenzi eZimbabwe zihlezi zikhala ngeholo eliphansi eselingasela sithunzi njalo lingahambelani lentengo yempahla edingakalayo empilweni yomuntu yansuku zonke. Zisithi ngabe kuyabuyelwa kuholo ezazilithola ngomfumfu womnyaka 2018 lapho zaziholiswa ngemali yakwelemelika kodwa uhulumende labamankampani asebenza ezimele besithi abakwanelisi lokho ngesimo somnotho esiselizweni. Abasungula lolu suku ngomnyaka ka-2008 abenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi umhlaba wonke abe-International Trade Union Confederation ITUC bathi lonyaka lolu suku lunanzwa kulokuphazamiseka kwesimo sezisebenzi okubangelwe yikuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 kanye lempi ekhona phakathi kwele Russia lele Ukraine kwabangela ukusilela kokudla kwamanyamazwe kwenza laba amankampani basebenzise leli thuba ukuthola inzuzo ethe xaxa kungahloliwe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Ubulelani Lobhengula owakhethwa ngumdeni wakokhumalo uba yinkosi yesizwe sikamthwakazi usenike abantu asebekhulile abahlala entembeni Old People's Home impahla etshiyeneyo. Umnumzana Bonman Khumalo isikhulumeli sikalobhengula uthi kuqathekile ukuba kukhathalelwe abantu asebekhulile.
Inkosi iyacelwa, iyake yafika ivakatshele entendeni. Bakhala abantu abadala ukuthi hey, bayasilela ingubo, bayasoda ukudla. Manje inkosi ibihambiseke, kudlula khona phana umgubo, yathi yahamba yabavakatshela, yabapha ingubo. Babamnikeza ilisi futhi yezinto abazifunayo, kuyaqoqwa nje zizakhona ziyathunyelwa.
Singathi konoko ke abakucela okunye kuyini?
Ngempuphu, ngamasepho okugeza, ukudla nje lento yokuhlanzeka, izinto zenhlanzeko. Ingubo lazo kazenelanga kwenela iwing eyodwa, abanye basilela. Ngisakhankasa-ke inkosi ukuthi ziqoqele lezo zinto.
Kuqakatheke kanganani ukuthi kwenziwe lokho?
Abantu abadala emsakazi bangabantu abethu. Abantu abadala baphenduka bengabantu abethu. Thina vele isiko lethu. Akekho umuntu akalahlwa umuntu. Akalahlwa umuntu. Umzali siyamnakekela azangene egodini ukuze sithole izibusiso. Yikho abadala akufanelanga babe lobuntandane. Kumele banakekelwe. Babaluleke kakhulu kithi.
Kuyini okunye obonazani kumele kwenziwe ukwenza ukuthi kuncedwe abantu abadala? Siyabona into abaningi babo balahlekelwa ngamapentsheni ukuze kudilike idola leZimbabwe. Bangancedwa njani?
Mthonisasengizayo kukhipha imfihlo esakeke. Kodwa enye into sibile hlupha inkosi mphakathi yikuthi abantwana nxa wawubala ama-statistics eZimbabwe kawakabakhuli abantwana kahle ngenxa yokuthi abadli kahle. Inkosi ibhizi-ke idinga inhlanyelo, specifically amabele kumbe inyawuthi. Njengoba nakule climate change nje isimo somkhathi sidikadika, abantu sebelima umumbu umnyaka yonke ababhuni, sizokusenza ukuthi abantu balambe bangadlo okulomsoco. Lokho-ke idinga inkosi lezinto ezi-drought resistant, amabele lenyawuthi inhlanyelo yakhona ukuze abantu emakhaya bayelima futhi lobo umumbu ungenzanga lutho kodwa babe lapho kokuhle.
Ye, siyakhumbula ukuthi kudala kwakule nhlanyelo kuthiwa ngulobhengula, kambe ngakudinga konke lokho?
Izinto ziyanyamalala, mntonisho, ziyanyamalala izinto ngoba abantu sesahlalela kathana. Into nje engiyaziyo elobhengula kangiyaziyo mpakazi, kumele ngikhulume iqiniso. Kodwa mina ngazi kwakuthiwa yini kanti umumbu lo wesintu ongasowe. Kodwa ukhona umuntu othilela ubhane esizesalayela ukuthi akasidingele leyo nhlanyelo. Kukhona futhi ubaba omunye othiwa ngumoyo enyama yendlovu laphaya. Siyayidinga inhlanyelo yesintu ukuze siyigcine. Ngoba mhlawumbe yona ingabekezelela lesi simo somkhaya.
Umnumzana Bulelani Khumalo yisikhulumeli sikabulelani Lobhengula owakhethwa ngumdeni wakoKhumalo ukuba yinkosi yesizwe sikamthwakazi. Umeya wedolobho leVictoria Falls uKansela Somvelo Dlamini ubotshwe izolo iKhomishini yeZimbabwe Anti-Corruption Commission imethesa icala lokungethembeki. Igoda lakhe umnumzana Give Mom Veringi utshele iStudio 7 ukuba umnumzana Dlamini ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba namuhla. Eminye imbiko ithi izakhi inxuswe kuleli dolobho ngumabhalani wekansili yeVictoria Falls umnumzana Ronnie Dube, njalo ababili laba bayalwisana. Umnumzana Witness Dube isikhulumeli se-MDCT utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi ibandla lakhe lisadingisisa ngodaba lolu.
Sikuzwileyo lathi kuphuma kwabanye abakukhansile naleyeVictoria Falls abangamalungisi ukuthi hhayi, ngiqiniso ubaba uSomvelo ubotshiwe ngo-4 PM ntambama, kodwa asikabi lolwazi olugcweleyo ukuthi wethethwa macala bani, uvela ngaphi, kumbe kusuke kwathini. Kodwa sinazo indlela zokuthi ngokuya kwesikhathi sibe sesilalo ulwazi olugcweleyo, ngoba silamagqwetha ebandleni, kanti njalo silengatsha o-secretary for local government, secretary general, njingatsha ezeneleyo ezokuthi zabakwazi ngokugcweleyo ukuthi kuyini okungabe kuyiludaba olwenze ukuthi mhlawumbe aboshe kumbe khonokho okuyabe kumonga wokuboshwa kwakhe.
Siyananzelela ukuthi asikho kwakuqala ukuthi kube lo daba lolo.
Okuqakathekileyo esingakukhuluma ngalolo daba ngokuthi okwaziwa ngumuntu wonke ukuthi umthetho ulesandla sawo, ulendlela esebenza ngawo. Umthetho awusivumeli ukuthi sithi umuntu lecala yena engakafakwa ngaphambili kwenkantolo wathoniswa kwabonakala ubufakazi balokhu akweteswayo. Thina ekwazini lokumthetha kwethu kwabumeya uSamini umuntu obesimthembile ukuthi uqotho uza kwenza umsebenzi wakhe. Nxa kule nsolo thile ezikhona, lathi njengebandla futhi siyama eceleni ukuthi sivumele abomthetho ukuthi bayenze umsebenzi wabo bengaphanjaniswanga libandla. Asilawo nje loyana umthetho wokuvikela ukuthi amapholisa kumbe izakhi yonalezi kumbe inkantolo yehluleke ukwenza umsebenzi wayo ngenxa yamandla ezipolitiki, lokho esiyalika ukubona kuboZANU PF nabanye amabandla. So okwakhathesi njengabantu abangelalwazi olugcweleyo, asilakho nje esikwethesa usodolobho wethu, asilakho njalo esingathi kumbe kungabe kutheni ngokuthi kuke wayetheswa into ezinjalo, ngoba kumele sikunanzelele njalo singako kupolitiki. Kwesinye isikhathi kuyakwanisa ukuthi kube kusenzakala ukuthi kuyenzekale khonokhu, bathi nje kulwiswa abantu befuna khona khonokhu ukuthi umuntu angcoliswe.
Lo ngumnumzana Witness Dube, isikhulumeli sebandla le-MDCT obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 eseHarare. Kusenjalo umnumzana Douglas Monzora, kubikwa ukuba usengene emhlanganweni wePollard. Umhlangano walamhlanje wenzelwe eState House lapho kade kulo umongameli Emmerson Mnangagwa. Direct from Washington, the voice of America.
Uhulumende we-Iran usecutshele abantu belizwe lakhe abangafika izigidi eziyisishiyagalombili 80 million indlela zokufinyelela inkundla zokuxhumana ebulenjini ngendlela yokwenqabela bona kanye lomhlaba ukuthi bebukele abantu abavinjelwa ngodlakela ukuthi bebhikishe ngokuthula, kulandela ukubhubha kukankosazana Masa Amin esezandleni zamapholisa kulelo lizwe. UMasa Amin ubulewe nje mahlayana, njalo okwamanje uhulumende usenyathezela ukutshengisela ngokuthula kwabantu bona abalelungelo lokuthukuthela ngalesi isehlakalo. Ukutsho umabhalane kahulumende umnumzana Anthony Blinken oqhubeke wathi kusobala ukuthi uhulumende we-Iran uyesaba abantu bakhe. UNkosazana Amini wabotshwa ngamapholisa e-Iran abonwa ngokuziphatha kuhle kwabantu awe-morality police ngoba engagqokanga ngemfanelo izembatho zabokholo lwesi-Muslim ezigqokwa ngabesifazana eze-hijab. Walimala kakhulu esezandleni zamapholisa wasebhubha esibhedlela ngemva kokwehluleka okuphaphama ekukhoma. Abantu abangamachumi ayisikhombisa lasithupha sebabulawa, njalo abedlula inkulungwane lamakhulu amabili babotshwa e-Iran, kutsho intatheli zindaba. Abatshengiselayo bakhalaza ukuthi abantu bengaphoqwa ukugqoka i-hijab njalo kungephulwa amanye amalungelo abesifazana. Ukutshengisela lokhu sokusabalale kwaze kwafika esigabeni ezingamachumi ayisishiyagalombili e-Iran. Lanxa uhulumende we-Iran edubula emaxukwini abantu abatshengiselayo njalo ebavimbela ukuthi baye enkundleni zokuxhumana ebulenjini, elemelika lithatha amanyathelo okuthi lincedise abantu be-Iran ukuthi benelise ukungena enkundleni lezi besebenzisa ubulembu ngaphandle kwembadalo. Kungakho ugatsha lukahulumende weMelika olubona ngezemali solungezelele uncedo ngokunikeza amalayisensi kumankampani abona ngezebulenjini ukwenzela ukuthi ephathise abantu ngenhlelo ezithile ezokungena enkundleni lezi. Amanyathelo la azaphathisa abantu be-Iran ukuthi belwisane le mizamo kahulumende wabo eyokuthi bengafinyeleli ulwazi njalo bekhulume abakufunayo. Ngamalayisensi la wona asengezelelwe inhlelo sokusezandleni zamankampani abona ngezebulenjini ukuthi ethulele abantu lezi nhlelo ngokusemthethweni. Uhulumende weMelika uzaqhubeka inanzelela amathuba okusekela abantu be-Iran ukuthi benelise ukuxoxisana bekhululekile njalo bengesabi ukujeziswa nguhulumende.
Belalele udaba oluveza imibono kahulumende wakweMelika. Wezemidlalo, uNomsa Boys Moyo owayengukaputani weqembu leMighty Warriors ukhuthaza ukuba kuhlalwe kubunjwe amaqembu awumdlalo wenguqu amela isizwe loba nje ilizwe leZimbabwe lamiswa ukudlala lamanye amazwe. intathele izindaba yethu eStudio 7 uJoseph Njanji usibhala lodaba.
Ngokamoya uthi kuza kuba nzima ukuba amaqembu abesifazane amela ilizwe leZimbabwe ancintisane lamanye amazwe mhla ezavunyelwa ukuphatheka kumncintiswano yeqoqo ngaphansi kokuqondisa kwenhlanganiso ye-Federation of International Football Association, i-FIFA.
Talent abanalo litsheli talent labantu bangobaba, ngoba abantu bangobaba abanye bazalwa vele belapho. Kuthiwa yi-fine ukuthi i-district badla abantu. For umntwana oyinkazana engavele ayeqi inyaka, umbama izinyanga. So in terms of it, good developing correct Zimbabwe in football, oh mama, says a little cool. Moza Kayo would say, says a police jailer, a ban, says Chola, Mamma Tim,
uqhubekele phambili okamoya wathi inkokheli zomdlalo wenguqa kumelanga zigoqe izandla zilindele ukuba zizaqala ukulungiselela ukuncintisa lamanye amazwe lapho ilizwe elizavunyelwa khona ukudlala lamanye amazwe.
Uma ngasivumela abakhulu bakhulu bona bezifo ukuthi siyenze ama-select teams from pass, sithi under 17, under 20, senior team, sibe sikhemba maybe twice a month or once in a month. Oh, siyenze ama-regional select ukuthi kubulawayo kube le-select yama-under 17, under 20, under 23 the senior team. Sibe si-train week in, week out. Then so discuss ukuthi siyahlangana. Under 17 maybe edlala under 17 yemaswingo kumbe edlala under 17 yeHarare. Yenze ukuthi sale thina sibe squad esiqinile. Kwenze ukuthi nxa sokuthiwa sesiyibhanye yethu si-uplifting, sesile-base yokuqalisa.
Umqeqeshi okwasebenza la maqembu amankazana amela ilizwe u-Anele Nyathi layovumelana lo moyo ukuba kungali ndwa ukuze ilizwe lize livunyelwe ukudlala njalo ukuze kubunjwe amaqembu amela ilizwe.
Kudingakala kathi sikuthi sibe lama standing squads even lama provincial games ukuze sinelise ukuthi sithi thina identify lapho singabathi thina ngama future national team players, sibe kwazi ukuthi endaweni ethile sile player elinje. So I think itask enkulu ukuthi ngalesi sikhathi singadlala ama games sibe sizama lathi ukuthi sihlale sikhona emidlalweni.
Ilizwe leZimbabwe limiswe ukudlala lamanye amazwe inhlanganiso ye-Federation of International Football Association ngemva kokuba inhlanganiso ye-Sports and Recreation Commission imise umsebenzi inkokheli yenhlanganiso ye-Zimbabwe Football Association ekhokhelwa nguFelton Kamambo. Ngenxa yalokhu amaqembu aseZimbabwe agoqela lalawo amela ilizwe yavunyelwa ukuphatheka kwimidlalo eqoqwe ngaphansi kokuqondisa kwe-FIFA osekudale ukuba livalelwe phandle kumncintiswano ye-Africa Cup of Nations kanye le-COSAFA. Ngenyanga kaMpandula bekulo mncintiswano we-COSAFA wamaqembu abesifazane njalo elemaithi warriors belibukele lingekhaya, ikanti ngomfumfu kuza kuba lo mncintiswano we-COSAFA wamajaha aleminyaka engaphansi kwamajumi amabili wona ozaqhutshelwa eSwatini, njalo lakho iqembu le-Warriors kalisoze libe khona. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Ulive Talk namhla sikhangela ezombusazwe kweZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo. Woza Friday kuliviki silontombazana wakobulawe uJunior Ndlovu wazakala ngegama lakhe lokuzokucula elithi Juice Majusana. Yena ke ucula umdumo wedisco. Asuze nixoxa lo msakazi olodumo uEzra Jesus Banda.
Ukule ethanda ezomculo njalo wayecula kakhulu enkwaya esikolo. Yekela sizwe imbali yakhe.
Mina ngikhulele eLobengula, eNgulobengula. Thina emulini yethu sibathathu. Yimi okuqala. Amankazana sibabili, umfana oyi-1. I-primary education yami ngiyenzele Chete Primary School and then secondary. Ngafunda eNjube High School. Mina ngisebenza lo Alex Mhlanga abamzabethu ngabanzi. Ngiphinde ngisebenze lo Johannes Mhlofu abambiza ukuthi ubabe.
Ngisazi
ugxile sefuna ugcinezela umculo wakhe wazitshintsha igama wazipha asebenza ngalo wezomculo.
Igama lami lokucula ngingujosi Majusana, i-stage name yami. Mina angizibizanga wonke amabizo lawa ngiphiwe. In fact, uJosi ngamphiwa eGoli. Lokunye nje kwakwenzakala nje kuyiphathi nje abantu baphonga ukuthi juice juice because nganginathi juice but wakuhambelana lebizo lami njengoba nje iqalisa ngojuju. Majusana ibizo leli ngaliphiwa ngumadlela angazi wangipha kanjani.
Majusana uthi wangena kulomculo wedisco ngoba iqunjwa qunjwa ngabanye
abantu engabathandayo kakhulu. Ngikhula ngudentshanda Dalom Kids le Patricia Majalisa yibo abantu abanginspirayo kakhulu kakhulu music. Manje vele ikhona ithanda kakhulu isplash lami ngathi hayi ngcono ngihlabele lami into enjani engiyithanda ngiyi-understandayo. Ikho namhlanje ngihlabela i-disco splash.
Jusi uyatholakala njalo selamadlalade awacindezelayo.
Mina ngilama album amabili. Elokuqala i-album lithi bayakhuluma, elesibili sijayivisa abantu. Umculo wami utholakala ku-Instagram, ku-Facebook la ku-YouTube ngibizwa elithi Juice Majusana Music la ku-phone yami 071-754-6915.
Junior, uyakhula kwezomculo njalo uyaphambili esinika umculo ohlakazayo we-disco uJuicy Majusana emzilayo uhlelo woza woza Friday mpelasonto enhle kini lonke igama lami eza Jesus Banda.
Siyabonga kakhulu Juice Majusana lapho ixoxa lo eza Jesus Banda. Silehlukana isihlobo wathi sikhangele ezinye indaba ebezikhokhela namhlanje. Uhulumende uthi kuningi asekuguqule eZimbabwe ukwenzela ukuba intatheli zindaba zisebenze ngemfanelo. Kuwoza Friday namhlanje besile ntombazana yakobulawa uJunior Ndlovu waziwa ngokuthi nguJuice Majusana. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalisa emoyeni ngenjabulo. Umthembu Sithemba uGibbs Dube City lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.